sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 kumabasa 2021 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho andaba we-High Court uthi ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance ayisithupha ePhalamende agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu akukho emthethweni, okutsho ukuthi amalunga la asebuyela kuleli dale. Abazali babantwana abafunda eMachinge Primary le Secondary School okuyizikolo zebandla le Methodist Church eBulilima East bavuke ubhova besola ibandla leli ngokuqhatsha ababalisi abangadabuki kulumango.
Ufike manje bese yakhona ayazi isindebele. Uma ekhulunywa uyabiyakela kwebuza kwabazi isindebele kuthi ubuye emashoneni khona lapha. Kodwa into esicela ukuthi umuntu esimfuna la Machinga sifuna umuntu oyazi ukukhuluma ulimi lwabantu lesi esikhuluma kuze abantwana bethu understand.
Abebandla le-MDC Alliance basola ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service besithi uhulumende uselungiselela udlakela kukhetho luka-2023.
Siyithathela lakubo emazweni akuthuthukileyo njabo America. U-America bayakwenza. I-Britain nayo yayikwenza ingaze yathi sibele ukuqhubeka ikwenza. Kodwa kwamakhelwana bethu eBotswana kwapha bayalwenza uhlelo lubaluqhuba. Luluhlelo oluhle okumangalisayo olufundisa abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu 13,241 ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshiwe lijekiseni kusukela uhlelo lolu luqala ngonhlolanja laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili 218,516. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina izolo bedlula kancane amakhulu amahlanu 535 okukhweze inani lasebehlatshwe amajekiseni womabili laya kunkulungwane phose ezingamatshumi amathathu 29,839. Ababanje i-COVID-19 bangamachumi amabili lantathu 23 njalo kubhubhe oyedwa. Asebebanjela umkhuhlane elizweni lonke sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,330 kuthi asebefile bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,543. Umthetho andaba we-High Court namuhla unqume ukuthi ukuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance ayisithupha ePhalamende agoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu akukho emthethweni. Amalunga la axotshiswa ngumnumzana Benjamin Rukanda esithi nguye unobhala jikelele webandla labo lakudala ele-People's Democratic Party. Kodwa umahluli we-High Court uJustice Emmy Tsanga unqume ukuthi uRukanda kayisuye unobhala jikelele we-PDP. Ngokunjalo uthe ukuxotshwa kukabiti labanye bakhe akukho emthethweni. Umnumzana Phulu uthi lokhu kutsho ukuthi sebebuyela ePhalamende lanxanje kulabanye abathi isinqumo lesi silakho ukuphikiswa edale le-Supreme Court.
I-judgment lena ithi umuntu lo owabhala incwadi kayisuye Secretary General we-PDP, umuntu ongaziwayo. Njalo ibisisitsho ukuthi u-Secretary General we-PDP ngu-Settlement Chikwinya. Ibisisitsho futhi ukuthi umuntu olamandla okubhala izincwadi, ebhalela izincwadi ku-Parliament lezinye inhlanganiso u-Settlement Chikwinya njengo-Secretary General, njalo ethole imvumo ukuthi entayibithi njengo-President. Kumbe mina njengo-Vice President ngiphiwe lawo mandla ngu-entayibithi njengo-President. Ibisisitsho ukuthi konke okubhalwe, izincwadi zonke ezibhalwe nguLundoda, le ncwadi ayibhalela i-Parliament ngo-2020, incwadi leyana kuthiwa ibolile, is null and void, ayisebenzi, yesulwe yi-court. Njalo lezinye zonke izincwadi azibhalayo kumbe azazibhala, okugoqela le ncwadi ayibhalayo esenza ukuthi zirecall, konke lokhana kwesuliwe. So ngokubona kwethu-ke sibone ngazani sekumele sibuyele ephalamenti, ngoba nxa incwadi ayibhalayo kuthiwa ayisebenzi kwengela mvumo yokuyibhala, okutsho ukuthi i-recall lena eyenziwayo ime phezu kwento ebolileyo. So okutsho ukubana sikhangelele ukuthi nje kumele sibuyele ephalamende masinyane.
Yebo, lingabuyela ephalamenti, kodwa kusasa kungavuka elinye ilunga lebandla lenu selilobe incwadi lilixotshisa njalo-ke, kuyini okuza kwenzakala?
I-judgment ye-court iyatsho ukuthi umuntu olemvumo wokuthatha izinqumo ezinjalo ngu-entayibithi njengo-president, encediswa ngu-secretary general wakhe onguChikwinya. Ukuba lilunga lebandla akutsho ukuthi ulawo amandla okubhala leyo ncwadi. Ngaphandle nxa ibobona abantu ababili, omunye wesithathu kungaba yimi, ngithunywe ngupresident. So i-constitution yethu itsho njalo, laba abanye bangabhala baze baqeda ama-ball point lamapensela, kodwa abala mvumo yokukwenza khona lokho.
Umnumzana kucaca Phulo ngomunye wamalunga e-MDC Alliance ayisithupha axotshwe ephalamente kusikhatshana esedluleyo. Ibandla le-MDC Alliance lithi inyathelo likahulumente lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber liveza sobala ukuthi i-ZANU-PF iqoqa udlakela kukhetho luka-2023. Abasakhulayo laba balembali embi yokusetshenziswa nguhulumende we-ZANU-PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho. Betheswa njalo amacala okubulala abasekeli be-MDC. Umsekeli kamkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti uthi ngokuvuselela lolu hlelo umongameli Emmerson Mnangagwa uqoqa umbhuqazwe ngo-2023. Amazwi akhe asekelwe ngolwela amalungelo oluntu njalo ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mfundo Mlilo.
Uhlelo lwama-Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besayo, ngoba siyayazi imisebenzi yama-Green Bomber kuma-elections adlulileyo 2008, kuma-elections adlulileyo 2013, siyibonile imisebenzi yama-Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukutshaya abadala emakhaya, ukutshaya ngathi abalandeli be-opposition party kumbe abama-NGO. Singathi yi-reserve force nje ye-ZANU-PF abantu abasetshenziswa nzisayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lwama-elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe, kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe njengabantu abalandela ipolitiki siyakwazi ukuthi ama-Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi yiprogramu esetshenziswe i-ZANU-PF kumbe uhulumende, ngoba eZimbabwe kule nto leyo kuthiwa yi-state party conflation, okutsho ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngaphi, i-political party ye-ZANU-PF ime ngaphi. So ama-Green Bomber ngabantu abangamalunga e-ZANU-PF abaphiwe imali imali nguhulumende ukuthi benze imsebenzi yezanupf uzathola ukuthi kusukusela ngo-2017 kufike kathesi kule mthetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi mbe idemokrasi lokhu isiya ispesi yangibona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama-activist we-MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa amabheyili kule patriotic bill ngeyinye ibhili efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi ispesi sokuthi abantu bakhulume nxa bengathi ku-criticisa uhulumende. So yinto eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi ZANU-PF kumbe uhulumende weZANU-PF ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama-elections azayo aka-2023 aba ngama-elections alodlame. Kumbe singathi Zimbabwe isisiya mbijana isiya lokho esingathi yi-military state, uhulumende obuswa ngamabutho, uhulumende othi emadale kumakhoti kumbe ngathi inhlanga eziningi-ningi zikahulumende sezibuswa ngamabutho. So kuningi kubonayo okusitshengisa ukuthi okwenza ukuthi sisesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo kathi sokufaka ama-green bomber. Zonke lezi zinto ziyasitshengisa ukuthi phambilini kumbe ama-elections abuyayo ngama-elections azaba nzima kakhulu.
Umnumzana Mfundo Mlilo ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule, yena othi uhlelo lolu lujonge ukufundisa abatsha imbali yelizwe kanye lokuziqhenya athi udlakela.
Iqakatheke kakhulu okumangalisayo. Ngathi sibili yayingamelanga ime, yayivela imeli iqhubeke iye phambili, kodwa ke ngiyajabula kakhulu ukuthi uhulumende nxa esethe wayiphendukisa ilusizo kakhulu. Siyithathela la kubo emazweni athuthukileyo njabo America. O-America bayakwenza. I-Britain la yayikwenza ingaze yathe sumbile ukuqhubeka ikwenza. Kodwa omakhelwane bethu eBotswana kwabo bayalwenza uhlelo lolu baluqhuba. Luluhlelo oluhle okumangalisayo olufundisa abatsha, lubafundise njalo besebe-athathwa la kuma-government department bafunde bebe le-experience yemsebenzi, bafundele imsebenzi, bangene emsebenzini sebelolwazi lokufundiswa okuthile. Njalo sebesazi le mbali yelizwe labo ukuthi imi njani, noma sebeseva kuziphi ingatsha, besazi ukuthi ilizwe labo livele liyini, livela ngapi. Imbali yelizwe nje ibe sibacacele sebesazi konke ngembali yelizwe labo.
Bayakhala abanengi baba Gawule labe MDC bathi iZANU-PF lapha isilungiselela udlakela kukhetho luka-2023 ngoba esikhathini esedluleyo sesike sabona abe-National Youth Service laba besetshenziswa iZANU-PF ukutshaya abantu ngesikhathi zokhetho.
Hayi, ngabantu abayesaba umnyama ongelampisi. Akukho lokhu ngithanda ukususa kwesaba kwabo lokho. Ngithanda ukubabisela emuva ngithi lokwana kwayizolo uhulumende le khona ku-new dispensation esikiyo akukho konke lokho. Izinto zakuna zenziwa ngendlela eqondileyo ngaphansi kombuso ka-President Emmerson Mnangagwa. Lokho kusegcekeni ngezinto ezenzakalayo, lento esezenzakele lokusebenza kuhle phakathi kwelizwe kukhona, lokuhlonipha ilungelo loluntu okukhona. Konke lokho kulethwe yi-new dispensation. Ukuhlonipha kwelungelo lokukhona, kodwa laba abantu abahlala bekhala angiyakwazi ukuthi bazame ukuthabisa abangani babo bekhuluma amanga besithi bona hayi i-National Youth Service izangcolisa lokhu lalokhuyana. Hathi akukho, i-National Youth Service izoqinisa ilizwe ngokuthi abatsha bafundiswe ngembali yelizwe labo bese besiba khona njalo emsebenzini lapho abazabe befundela khona imisebenzi kuncedisa bonontanga kuthi abafundiseni abasakhulayo.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla leZANU-PF. Abazali babantwana abafunda eMachinge Primary leSecondary School okuyizikolo zebandla leMethodist Church eBulilima East bavuke ubhova besola ibandla leli ngokuqhatha ababalisi abangadabuki kulumango kanye lomkhuba wenkohlakalo abawethesa iziphathamandla zalezi zikolo. Kubika uEzra Chisasbanda.
Uqhamuke ingxabangxoza nokuxoxela emhlanganweni obuphakathi kwabazali obogatshalo zemfundo nabebandla leMethodist Church kulendela ukutshengisela kwabazali ngenyanga ephelileyo okwamemetheka ezinkundleni zokuxhumana zebulenjini ze-social media. omunye abazali obekule umhlangano ngumnumzana Lungisani Chigwala ochazisa kabanzi ngale ngxabano enze bacine betshengisela
imbangela yaba yile umuntu ke wafika elethe principal omusha eqedwe ukuintroduce ngisinqume sasithethe secondary ukuthi angabi khona emhlanganweni uqhubeke khona emhlanganweni abadala bathe semencile ukuthi aphume akazanga avume ukuthi aphume waseba chovela kakhulu esika baphume phumani hambe go out of my schools.
Umnumzana Reki Ngwenya isekamuzi ematinje wathi uthi sowaze wasusa abantu bakhe kulesi sikolo ngoba ibandla leli liqhatha abantu abangazi lokukhuluma ulimi lwabantwana.
Ofike manje desiyakhona ayazi isiNdebele uma ekhulunywa uyabe lokhu evuza kwakazi isiNdebele kuthi ubuye emashoneni khona asazi kwakhona. Kodwa into esicela ukuthi umuntu esimfuna la matinje sifuna umuntu oyazi ukukhuluma ulimi lwabantu. Lese sikhuma kuze abantwana bethu understand ngoba izinto thothi noma bebhale izinto anatha sisiqondi ukuthi ngoba abantu laba abazi isiNdebele kufuneka umuntu olethwa esikole uteacher akazi isiNdebele sabantwana kuze into zonke zihambe.
Omunye njalo umzali umnumzana Trevor Ndebele uthi abazali bakhangelelwa phansi khona kuyiba babhadala imali yokuthi isikole lezi sisebenze.
Into ehluphayo phakathi kwethu lapha ikungazwani phakathi kuka Methodist le community abantu abayiba bathunywa ngoye abasebenza la basuka bangenele kakhulu entweni ze development yesikole sikhanya vele kasithathwa njengabantu sithathelwa phansi yena lo muntu njalo umuntu obefika vele lapho singakamazi besingakaze sihlalela ke so yokwabangela into kwele demonstration.
Unkosazana Zamani Ndlovu wasebulalima uthi esikolo lesi abantwana basafundiswa ngendlela eqondileyo osokusenza bengabi le mbeko.
Khona lapho esikolo kuyanathwa utshwala, kuyabhinywa, kodwa uhedi engalamandla ukuthi ayenzeni. Kukhanya nje isikolo lesi okunye imfundisi siba phansi kukhona lokhu. So njengabazali sasesibonisana ukuthi nxa kungaba kungala principal, uhedi usengazuza icommunity imncedisi. Kubonakala ukuthi abantwana abazabishwa esikolo la babe ngabantwana abazavela kwezinye izikolo bele incwadi eziqondileyo ukuthi utransfer ngandlela bani.
Abazali bathi izikolo zematshinje kazithathele i-Methodist Church zinikwe ikhansili kumbe urhulumente ukuze abazali bahlaliseke. Kutsho ke umnumzana Jabulani Vele Mpini.
Kabafuni ukuzwa into ekhalezwa ngabazali. Ma sisithi i-ofisi ka-principal asisayifuni sitsho ukuthi i-church ngokwayo kayiphume sithathe isikolo sethu sisifake ecouncil njalo kasibuyeli emuva loba besethusele bethi balamaloya asibuyeli emuva.
Okunye okuhlupha abazali ukuthi ikomiti abayikhethayo eye-school development committee STC ukuthi isebenze lesikolo imele abazali ibandla le-Methodist Church kukhanya alifuni ukusebenzisana lalo. Umnumzana Bheki Ndlovu ngumgcinisalo we-STC wesikolo lesi.
Asisela mandla ukuthi sisebenze esikolo ebantwaneni lekuthuthukiseni isikolo asilamandla ukusebenzisa izinto zesikolo.
Abazogatsha lwezemfundo bathembise abazali ukuthi bazocubungula ukusebenza kwesikolo lodaba lokuchaphazwa kwemali. Bathi ukupasa kwabantwana abalihlekana kulesi sikolo kuyabethusa. Umnumzana Dizi Nyemba ukhuluma emelele lolu gatsha.
Ama-concerns ethu lapho amaningi kulezimali kulezimali uyatsho baba ukuthi nxa yena kungayenziwa i-audit uyavumelana lakho which is item number 10 ku-petition yethu lapha ngoba lapha sikule kunyathelana ama-cons kaprincipali.
UBishop Ncube obuye evela kobulawa emele ibandla lakhe le-Methodist Church uthi alubaphathi kahle udaba lokuthi ibandla lakhe lidla imali yabazali.
Umuntu angama ku-general meeting athi Methodist Church idla imali, lalelani kubishop, khokhela i-Methodist Church in Zimbabwe i-district lakobulawayo lonke akula mali yematshinge i-1 cent engake ngayidla mina le-Methodist. Zaziwa ngu-headmaster lo principal. Iqiniso engalithola ukuthi imali yaya ngaphi bazali lindlaleli yi-audit ezakwenziwa izikhwica mfundo.
Isikolo samatshinje sakhiwa libandla le-Methodist Church ngomnyaka 1924 njalo bezisebenza kuhle okweminyaka eminingi. Eminyakeni ethize edluleyo abantwana baqala ukungaphumi kahle ezifundweni zabo njalo abazali bathi lokhu kubangelwa ukuqhathwa kwabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lwabantwana lokwezwani kwabaphakathi uheadmaster lo principal obizwa libandla le Methodist Church. Abazali bacile betshengisela ngokuvala ihofisi ka principal bethi kaphume aphele ngemva kokuconulwa ukuba nyakenye kupase ihlengana labantwana baka form 4 ngesilinganiso sokune kuphela ekhulwini 4%. Imele iStudio 7 emajinje ngapha ngasebulilima. Igama lami nguEzra Jesus Banda.
Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abantu ababili abakade betshengisela babotshiwe ngamapholisa ngosuku lwesithathu lokubhikitsha kusolwa ukubulawa kowesilisa uNsundu wayeleminyaka engamatshumi amabili ngamapholisa eMinnesota khonapha eMelika ayemisile emgwaqweni. Izisebenzi kwezempilakahle eIndia ziyaphuthuma ukuthi zihlabe abantu okufanele bethole umjovo womuthi wokwenqabela iCOVID-19 ngesikhathi lelo lizwe selihlaselwe ikumemetheka kwalo mkhuhlane okwesibili i-second wave. Abantwana abangamatshumi amabili babhubhile izolo eNiger ngemva kokuba indlu yabo yokufundela ebifulelwe ngotshani ilumathile ngomlilo, kutsho uhulumente wakulelo lizwe.
Uhulumende wakwele South Africa usemise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elungiswe inkampani ye-Johnson and Johnson okulinyathelo eselitshiye iningi lesizalwane seZimbabwe lindikindiki ngalolu hlelo. Kubika uThuso Khumalo.
Uhulumende weSouth Africa umemezele ukuthi usemisa lolu hlelo kulandela imbiko ethulwe inhlanganiso ehlola ngezemithi kwele Melika, iFood and Drugs Administration, ethe iphakathi wokuhlolisisa ubufakazi obukhombisa ukuthi kungenzeka iJekiseni yeJohnson and Johnson kungabe ibangele ukunquma kwegazi ebantwini abambalwa. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuthi kulabesifazane baseMelika abayisithupha abatholakale sebelomkhuhlane ukunquma kwegazi ngemva kokuhlatshwa iJekiseni yeJohnson and Johnson okuyiyo esetshenziswa kwele South Africa. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa uMnumzana Zweli Mkhize uthi loba kwele South Africa sekuhlatshwa abantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu about 300,000 asikabi khona isihlakalo esifana laleso, kodwa benzela ukuba leqiniso lokuthi iJekiseni le yeJohnson and Johnson akusiyo ebangele lo umkhuhlane kulaba bantu. Iningi lezalwane zeZimbabwe ezikhangelelwe ukuhlatshwa leli Jackson kwele South Africa bathi imbiko yokumiswa okwesikhatshana kwalolu hlelo isibajiye sebesevalweni olukhulu. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victor Matutu uthi abeZimbabwe abaningi abebezimisele ukuhlatshwa iJackson le sebesele bendima imbili.
Ngicabanga ukuthi sokungezelela ukungathembeki kweJackson leyi. Abantu lo bakade bengayithembi kodwa bebezimisela ukuyihlaba. Kodwa manje nxa sesizwa ukuthi le iJackson siyigulisa abanye sikhona esikwenzile kwabanye, ukungathembakali kwayo ebantwini sokuzakhuphuka. Kanti futhi nxa sokumisiwe kunje sokusinika ixhala, usinikeza ixhala ukuthi sokuza kwenziwa njani. Ngoba phela igciwane le-coronavirus lisabhebhetheka. Bese sithi nxa abantu sebehlatshwa kuzoba ngcono ukubhebhetheka kwalo. Uma sokuphinde kwamisa ukuhlatshwa futhi ukuthi abantu bengasahlatshwa le injection ezabavikela, kusho ukuthi ubhebhetheka kwegciwane leli lapha eSouth Africa kusezokhula ngamandla.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebu uthi kwavele kwabonakala ukuthi isiqubo okwenziwe ngaso limithi kunengi okungonakala.
Mina lento yangethusa kudala, la manje kunokwenzeka eSouth Africa ukususpendwa komuthi kusangethusa Steve, ngoba into ekhona njengamanje sesiyadideka siyazi ukuthi senzeni. Ene lokhu kuzadala ukuthi singasavumi vele ukujova ngoba kasathembi umuntu, asawathembi even abaholi bethu abasiphethe ezweni. Njalo bese ngikhala kakhulu especially ngelizwe lakithi laseZimbabwe ukuthi njengoba kusenzeka lokhu siyakubona eSouth Africa at least iyakhona ukuzama ukuthi suspend izinto ezingekho right. kodwa ekhaya eZimbabwe ongakazi uzo even one day ukuthi hayi umuthi lo osubambe icondem and kufostela utanika bajova.
Umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ngemva kwembiko yokugula kwabemelika laba yena ngeke aphinde esayihlaba leJackson.
Sengithethe isinqumo mina lo mdeni wami ukuthi angeke sisayihlabela iCovid. Nizacine kufutheni ekudleni amalemoni ekhona le into zesinto esizenzayo. Ngoba ngicina ngingasakwazi ukuthi kade kuzagcina kusibulele kuyini. Ngoba nanku sisaphila namandla lokhu sifikana nayo iCovid leni. Asazi ukuthi manje sithembe kuphi umgomo. Yayina le ehlatshwayo yaseChina ebuyile ekhaya layo kule nkulumo ezithile eziveza ukuthi hayi le nto azange yathestwa kahle isithestelwa kithi ebantwini.
Kodwa ngencithi zezempilakahle zithi akufuzanga kube nomuntu esabayo njengoba kulabantu abayisithupha kuphela ucatshangelwa ukuthi bavelelwe ngumkhuhlane wokunquma kwegazi phakathi kwezigidigidi zabantu baseMelika asebehlatshiwe. Uhulumende weSouth Africa utulethemba lokuthi amaqiniso adingayo bazawathola kwensuku zatshwala bese lolu hlelo loqhubekela phambili. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo. Uhulumende weSouth Africa umemezele ukuthi usemisa lolu hlelo kulandela imbiko ethule inhlanganiso ehlola ngezemithi kwele Melika, iFood and Drugs Administration, ethe iphakathi kokuhlolisisa ubufakazi obukhombisa ukuthi kungenzeka iJackson yeJohnson and Johnson kungabe ibangele ukunquma kwegazi ebantwini abambalwa. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuthi kulabesifazane baseMelika abayisithupha abatholakale sebelomkhuhlane ukunquma kwegazi ngemva kokuhlatshwa iJackson eJohnson and Johnson okuyiyo esetshenziswa kwele South Africa. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa umnumzana Zweli Mkhize uthi loba kwele South Africa sekuhlatshwa abantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu about 300,000 asikabi khona isihlakalo esifana laleso kodwa benzela ukuba leqiniso lokuthi iJackson le yeJohnson and Johnson akusiwe bangele lo umkhuhlane kulaba bantu. Iningi lezalwane zeZimbabwe ezikhangelelwe ukuhlatshwa leli Jackson kwele South Africa bathi imbiko yokumiswa okwesikhatshana kwalolu hlelo isibajiye sebesevalweni olukhulu. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victress Matutu uthi abeZimbabwe abaningi abebezimisele ukuhlatshwa iJackson le sebesele bendima imbili.
Ngicabanga ukuthi sokungezelela ukungathembeki kweJackson le. Abantu loba kade bengayithembi kodwa bebezimisele ukuyihlaba. Kodwa manje nxa sesiza ukuthi le iJackson siyigulisa abanye sikhona esikwenzile kwabanye ukungathembakali kwayo ebantwini sokuzakhuphuka. Kanti futhi nxa sokumisiwe kunje sokusinika ixhala, usinikeza ixhala ukuthi sokuza kwenziwa njani. Ngoba phela igciwane le-coronavirus lisabhebhetheka. Bese sithi nxa abantu sebehlatshwa kuzabangcono ukubhebhetheka kwalo. Uma sokuphinde kwamisa ukuhlatshwa futhi ukuthi abantu bengasahlatshwa le injection ezabavikela, kusho ukuthi ubhebhetheka kwegciwane leli lapha eSouth Africa kusezokhula ngamandla.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi kwavele kwabonakala ukuthi isiqubo okwenziwe ngaso limithi kunengi okungonakala.
Mina lento yangethusa kudala la manje kuno kwenzeka eSouth Africa ukususpendwa komuthi kusangethusa still ngoba into ekhona nje manje sesiyadideka siyazo kuhlenzeka ene lokhu kuzadala ukuthi singasavumi vele kuJehova ngoba akasathembi umuntu asawathembi even abaholi bethu abasiphethezweni njalo bese ngikhala kakhulu especially ngelizwe lakithi laseZimbabwe ukuthi njengoba kusenzeka lokhu siyakubona eSouth Africa at least yakhona ukuza ngothi suspend izinto ezingekho right. Kodwa ekhaya eZimbabwe ongakazi uzo even one day ukuthi hayi umuthi lo osubambe icondem and kufostela utanika bajova.
Umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ngemva kwembiko yokugula kwabemelika laba yena ngeke aphinde esayihlaba leJackson.
Sengithethe isinqumo mina lo mdeni wami ukuthi angeke sisayihlabela iCovid. Nizacine kufutheni ekudleni amalemoni ekhona le into zesinto esizenzayo. Ngoba ngicina ngingasakwazi ukuthi kade kuzagcina kusibulele kuyini. Ngoba nanku sisaphila namandla lokhu sifikana nayo iCovid leni. Asazi ukuthi manje sithembe kuphi umgomo. Yayina le ehlatshwayo yaseChina ebuyile ekhaya layo kule nkulumo ezithile eziveza ukuthi hayi le nto azange yathestwa kahle isithestelwa kithi ebantwini.
Kodwa ngencithi zezempilakahle zithi akufuzanga kube nomuntu esabayo njengoba kulabantu abayisithupha kuphela ucatshangelwa ukuthi bavelelwe ngumkhuhlane wokunquma kwegazi phakathi kwezigidigidi zabantu baseMelika asebehlatshiwe. Uhulumende weSouth Africa utulethemba lokuthi amaqiniso adingayo bazawathola kwensuku zatshwala bese lolu hlelo loqhubekela phambili. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ni Mthuso Khumalo.
Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.